The budget yabo la ihleli ku 256 million United States dollars amadola se America la ngakho uqhakathikile ukuze si achieve lokho esingathi we want to rehabilitate infrastructure ekade isindala egoqela ama sewer pipes egoqela ama pipes amanzi adabuka mchokosho esingathi ku improve service delivery lemgwaqo wethu. Ngithanda ukuxwayisa ukuthi izakhamizi zibhadale indleko lezi ezibuyayo esingathi ngama water ngama bills ababuya inyanga zonke, ngoba ibudget leyi thina yithi abahlali ababulawa esingafanda ukuze iphumelele. Ngakho nje siya ama 256 million amadola seAmerica lawa ayisawafisayo ukuthi budget fund singabhadala promptly, sibhadale kuhle izinto zizahamba kuhle edolobheni lehlakokulawayo. Khathesi ngikhuluma kanje idoroba abahlali thina bakobulawa esikwereta umasipala over 200 billion Zimbabwean dollars. Imali leyo ukuthi nxa ingabhadalwa konke lokhu esikhala ngazo inhlupho zakobulawayo engizibalisileyo zingavuka ziqediwe. Ngakho asizamenini siyizakhamizi ukuthi sibhadaleni ngezinto ukuthi sithole lawa esingathi i-service delivery esiyifisayo edolobheni lethu. Singayifisi kuphela kodwa siyenzenini ukuthi sincediseni sibhadaleni